David Coulthard ayisuye wafuna ukuba ngumeya njalo uChamisa ayisuye wafuna thina labe-civic society sayisivumelene ukuthi at least kasinikwe ithuba sokuthi sizigedele umeya lo deputy mayor uColtard kakunamuntu oneproblem laye oBulawayo. Manje into esiluhlupho ikuthi yena uColtard engakangeni, uyasunga esongela ikhansili, esongela i-corruption engakangeni. Konke lokhu kuhle kwethusa abantu bakoBulawayo. Uyakwazi ukuthi amakhansila abengawe-MDCCC, yena la eyi-MDCCC sonqayela esehlasela amakhansila ethu engakangeni. Siba lokwethuka kakhulu ukuthi kanti ujongeni, ngoba ngendaba ze-politics besikhangele ukuthi omunye umuntu oza-criticize amakhansila ethu ngowezano, hhathi yena sisebenze laye ube yi-senior leader, yikho esimesabela khona. Okwesibili, thina silokudanga njengoBulawayo, asisela meya wesiNdebele, asisela deputy meya wesiNdebele emzini wamakhosi. Lokhu kuluhlazo olukhulu. Eku-right ye uColtard abe ngumeya, bese kuthi lo olandelayo laye abe ngumuntu wesintwini, ngoba baningi, hhayi lapho besingabe sihlezi kuhle lathi yena uDumisani Nkomo bekuqondile ukuthi abekelwe, kumbe silabo Edwin silabo Sikhululekile Moyo. Pho nxa sokuyaba le-directive ukuthi asisela meya wesiNdebeleni, asisela deputy wesiNdebeleni, konke sokuthiwa kusuka eHarare singabantu bebandla, kodwa hhayi lokhu kubi, kusiphathe kubi kakhulu.
Umcijo wakho wakuqala uthe kuyethusa ukuthi ubuya esonga umnumzana Coulthard esithi inkohlakalo lokhu lalokhu, kuyini okwethusayo nxa kuyikuthi ufuna ukulungisa okuhluphayo?
Okuza sihlupha sesithe sabona ukuthi laba bantu kabameli thina, sokufanele bayecela imvumo ngakho konke okwenzakalayo eHarare. Kanti thina besibanga ukuthi ngabantu esizabe besibathuma njengezithunywa zethu. Lokhu sokuthi kwabasebala ukuthi thina njengabantu bakoBulawayo asela control over these people, sizabona ukuthi sizenze njani ukuze uBulawayo ube big ebantwini bakoBulawayo.
Kodwa okwenze bagcina bevotelwa bengaphikiswanga kuyini?
Kube nzima kakhulu abantwana abangamakhansila, ngoba kimi bancane babethwele nzima betshelwa ukuthi ozakavotele omunye umuntu ongashiyo lowo okhithwe ubukhansila kuyaphela.
Ubona ingani bazaqhuba kuhle yini umsebenzi? Singabona i-service delivery iguquka.
Hayi, kabana power yakho. Mina ngibe lobaba uJustin Ndabeni ngu-deputy wakhe. Thina we-executive mayors, we above ama-town clerk, we above ama-directors, singela minister futhi ongasicontrola. Laba pho ngama-ceremonial mayors. Okwakhe uColtard yikuthi nxa kuthe kwaba labantu bemzini ezobabingelela, nxa kuthe kwakhwa iklinika ayi-officiator, so umsebenzi wabo uzafanana nje lamakhansila. That's why kuthiwa ngu-councilor mayor. Kala power enganani. Even amathenda lawa engizwa bethi bazawarivesa, kunzima ukuwarivesa. They can just review them, bawareviewe, kodwa awuwakhansili ngoba kulama-damage abakhona ungakhansila. So ikhansili ngokwazi kwami iyabingela mali yokubhadala lawo ma-damage. Ngithemba bahambile ku-training, hayi bafundile. Ayisikho lokhu ukuthola nxa ukhampena yikho zakuthola susekhansilini, hayi kwehlukene.
Ngezinye indlela kuzaqhubeka kulukhuni ukuthi idolobho lithole amanzi, ukuthi idolobho lihlanzeke, lokunye nje okuhlupha abantu kubuthwe izibi labathengisayo bengagcwali indawo yonke.
Kuzaqhubeka kulukhuni ngoba kathesi uminista nguye ocontrolayo. Ama-provincial council ngithemba njengana izano bezingenele bebodwa, uminista sezasebenza labo in conjunction labo.